indebele
amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 24 kuLwezi 2019 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga.
Sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi behambise ema-airport kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina
kodwa amalunga ebandla leZANU-PF athi lokhu ngamanga aluhlaza tshoko
kulaba abakhuluma kona ukuthi ubaba upresident uEdwin Mnangagwa lubaba uvice president uThiwenga ngabantu abangawelelaniyo nawo uthiwa ngamanga
ikansili yezinduna elizweni lonke jikelele ikhangelelwe ukuthi kunsukwana ezilandelayo izakwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni
Okwamanje udaba lukandweni seludlulisele phambili sikhangela ukuthi kunational lapha kulapha abazakwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba loluxoxwe kuprovince
ababona ngezamasiko bathi induna uNdiweni kayo ndawo
umdala engakahambi wavele watshiye ekuqumile ukuthi ubuduna buya kunhlanhla ngibona ngani kuzakuya khonapho ngaphandle nasokungenela ipolitics
Ningakuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lezokubhathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulumsakazo. Ulabanye abantu abathi uMongameli Emmerson Mnangagwa ucabana lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga obuyele eZimbabwe ngomgqibelo kulandela ukulatshwa kwakhe kweChina. Bathi kuyamangalisa ukuthi uChiwenga kazange emukelwe ngabalandeli bebandla leZANU-PF kanye leziphathamandla zikahulumende ngesikhathi efika eHarare. Abakhulume leStudio 7 bathi kukhanye ngani uChiwenga ucabangela ukuthi kulabanye abakhulumende abalesandla ekuguleni kwakhe. Baphinde bathi uChiwenga ukhanya efuna ukungena esikhundleni sikaMnangagwa kukhetho lokumongameli oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi ababili laba bathabe kakhulu ngokusila kukaChiwenga owathwalelwa kweChina ngontulikazi egula okumangalisayo. Bathi badonsa ndawonye njengenhlala yenza. UNkosazana Thabita Khumalo umgcinisihlalo webandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ngomunye wabathi uMnangagwa loChiwenga bayaxabana.
Abantu bakithi bafunda ukuthi baphunga ukuthunqiza uthula lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto
kube yisimanga ngoba lokhu esazi izanu okwaminyaka eyi-40 lapho kuphuma khona inkokeli zabo kumbe ziyagula kumbe ziyevakata kumbe ziye kwenzani sasibone abantu bezani bethwala ngamabhansi behambise ema-airport kodwa kube yisimanga ngalesi sikhathi ukuthi uThiwenga lo uthi esephenduka wahlangabezwa e-airport zinkokeli zeChina so ukuthi didile ingqondo okutsho ukuthi kukhona ukutshaya amanzi ngoba besithembe ukuthi sibone inkokeli zezanu ziyakwamukela umongameli uvice president wabo yena uThiwenga lo kodwa kabafikanga side zithi zizukuzuku sabona sokuphuma amapicture akhombisa ukuthi khona abanye bakhe opamtinguri omahadi bathe sebefike epoti bafica ukuthi usevele sethethwe ngabantu beChina so kutsho ukuthi emzini wezanu ukhona ukutshaya amanzi abantu sebephefumula ngenxeba
kuyavela yini sobala ukuthi kungaba kulokulwisana phakathi kukaChiwenga lo mongameli Emmerson Mnangagwa
kakhulu ngoba Gibbs kufanele ukuthi mina ngumkakho sengiqeda inyanga lezinyanga ngingaphandle kwelise wehlule uzongamukela e-airport kutsho ukuthi siyalwa phela kuyaliwa sibili omunye ubhephumula ngenxeba phakathi kwaMnangagwa loChiwenga ukhona ubhephumula ngenxeba
pho kuzohamba njani ke lapha makhumalo
hayi njengabantu bangikhona bavele bona bafana nalo mthakathi awuze wazi ukuthi umthakathi ufika sikhathi bani ukuthi aze kuloya. So uzokumele sikwenze ukuthi zivula mehlo asifake amanye esiphundu ngoba kutho ukuthi sebezahlikihlana njengoba sebekhangelana ke kathesi isikhathi sonke lesi bebehlikihlana ngencingo yabona.
Kodwa kungani kungenza ukuthi balwisane kungabe kuyini?
Kumele sazi phela ukuthi bekhipha umgabe esihlalweni umnankaga wancediswa ngamasosha incediswa ngutiwenga. Njalo ngilethemba lokuthi kwaba lesivumelane ukuthi angancediswa uzanikani utiwenga. Ndizwa amahungahunga esithi wona utiwenga naye ufuna uba ngumongameli. So yikho sokumele sikuqapheleke kathesi sibone ukuthi bazakhiphana njani.
Unkosazana David Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye ekobulawayo. Kodwa umnumzana Malaki Nkomo, umlandeli webandla le-ZANU-PF uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uChiwenga ucabana lomnangagwa.
Abantu bafunde ukuthi baphunga ukuthunqiza uthunywa lapho kungelathuli khona. Amboni ukuthi khona yinto abantu abangayihlalela phansi bayikhulume kakhulu lezi. Ngendlela yokuthi khona u-Vice President uba uThiwenga uphume engumuntu ogulayo esiyakelatshwa. Ngaleyo ndlela ukuphenduka kwakhe kukumuli ukuthi yona ikuthatha njani ukuthi bafuna ukuthi ahlangabezwe ngabantu kumbe kwathinti. Abantu bangakhohlwa phela ukuthi umuntu lo ube egula ube umuntu ongezwa kuhle usesilile ngale ndlela lokubuya kwakhe kufanele kube ngabakubona bona kufanele ukuthi kube into engaphonguzwezwa nje yabona ikho mina engibona ngakho then besenzekela lapha kulaba abakhuluma bona ukuthi ubaba upresident uEdini Nangagwa lobaba uvice president uChiwenga ngabantu abangawelaniyo nawe uthiwa ngamanga thina sikubandla leZANU-PF siyakwazi ukuthanda olukhona phakathi kwabantu laba ababili and njalo siyakwazi ukubana konke okuhambayo lokuthi size sibe ne-dispensation le abantu laba abasebenze eZANU-PF bekhona. Ngaleyo ndlela abantu sebezamuntu bayidabule iZANU-PF bazamuntu bafake lokhu lalokhu okungasikho kweqiniso. Thina sikubandla leZANU-PF siyakwazi yonke into ihamba ngendlela efaneleyo ubaba uChiwenga sekuyile esesikukhale ukuthi njengebandla leZANU-PF sesisebenza siyaphambili ukuthi ilizwe lethu lithuthuke liye phambili.
Kodwa okungabe kusenza abantu ukuthi bekhulume kangaka kuyini? Kambe bangaphonga ukukhuluma nje kungela lutho? Baba Nkomo.
Abantu bangakhuluma ngoba angithathe siyathi ukuthi khona sikhale ezomnotho welizwe ukuthi azihambe ngendlela abantu abangabe khanele ngayo. Ngaleyo ndlela abantu bangabe sebefuna ukuthi bahlanje lokhu lalokuyana njengongasikho kweqiniso. Iqiniso elikhona yikuthi ubaba uED uyalwisa ukuthi izinto zihambe ngendlela efaneleyo. Ubaba uVice President sekuyile laye ukuthi uzolwisa ngendaweni esilungisa umthemi ingathi ezomnotho wethu welizwe leZimbabwe. Abantu abasezibekeli ukukhuluma ngoba vele bedinga ukuthi ube lokudabukana. Khona ukudabukana abakudingayo awusoze kwaba khona ngoba ibandla leZANU-PF iyakwazi apha elime khona lenhloso yalo liyazi lifunani.
Kodwa-ke nxa bekhuluma khonapha-ke abakhuluma iqiniso sibili ukuthi kukhanya ngazani ukudlelana kwabo ngani kukhatshana. Njalo lokuthi khonokhu ukuhlangabezwa lokhu kwenza phela abantu becabanga into eziningi. Baba Nkomo.
Ukuhlangabezwa lokho fanisikunezele ukuthi kade vele kuhlangabezwa umongameli welizwe isikhathi esiningi ngangitsho. Lapha sikhanaye lo-Vice President kutho ngathi abantu ngabe bagijime baya khona ngabe. I-protocol yethu ithi abantu fanele bazibuze khonapho ukuthi kade bona abade befuna ukuthi khona ngabe uhlangabeziwe yibo esekedinga ukuthi khona kube lokuxabana ngoba uma abaselisuka siyohlangabeza u-Vice President ngendlela endana kulo president kuyazokusitshona. Ngokubona kwami ngabona i-protocol yethu ivuma ukuthi abantu bahambe bayihlabeza upresident kuphela.
Umnumzana Malaki Nkomo ngumlandeli webandla leZANU-PF sixoxela ese-West Nicholson esabelweni seMatabeleland South. Ikansili ebona ngezamasiko lokubekwa kanye lokususwa kwezinduna e-National Chiefs Council ikhangelwe ukuthi iza kwethula isinqumo sobuduna benduna uFelix Dlahla Mangwendiweni kunsukwana ezilandelayo. Induna uMtshana Khumalo okukansili le utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi benza lokhu belandela okufiswa ngumdeni wakoNdiweni njalo okusemthethweni. Induna ezikunhlanganiso yeMatabeleland North Provincial Chiefs Assembly zisanda kwethula isinqumo sokuthi ubuduna bukaNdiweni abukho emthethweni ngakho kumele asuswe esikhundleni. Kodwa abanye abomdeni wakoNdiweni bayakwala lokhu besithi uFelix Dlahla Mangwe Ndiweni wagcotshwa nguyise uMoyo uKhayisa Ndiweni loba nje izibulo lakhe uJoram Ndiweni elokhu ephila. uDouglas Ndiweni iqhinga thunjwana likaKhayisa Ndiweni uthi uJoram Ndiweni nguye okumele abe induna hatshi uFelix Dladlamangwe Ndiweni. Ake sizwe induna uMtshana Khumalo exoxa ngodaba lolu.
Okwamanje udaba lukaNdiweni seludluliselwe phambili njengoba kuvuka ephelele kwazi kwakukhulunywa ku-provincial level. Kade seludlulele phambili soluku-national level. Sikhangela ukuthi ku-national lapha kulapho abaza kwenza khona isinqumo abasibonayo ukuthi yisho esifaneleyo ngodaba lolu oluxoxwe ku-province.
Abantu bafisa ukuba kwazi ukuthi kuvele nxa sokuthethwa isinqumo esinje kuyasuka khonapho-ke ezigabeni kusiya-ke elizweni lonke. Ku-national level khonapho sikhuluma ngabantu abanjani bakukhangelayo?
Sikhangela nge-National Chiefs Council, i-council eyiyo ekhangele ihlelo zezinduna zonke eZimbabwe. Ibe sithi i-national level.
Singathi kulabantu abangaki khonapho baba Khumalo?
Mposo, mbona ngani singamashumi amathathu mhlawumbe le 36, ngiyabona singu 36.
Singathi lezi zinduna kuphela akulomunye umuntu?
Hayi, zinduna kuphela ezikhethwa ngama-provinces esiyamele iZimbabwe yonke.
Singathi khonapho nxa kukhangelwa udaba olunje kuyakhangelwa lamasiko abantu kuyenziwe njalo kumbe kuyabe kumiswe njani?
Kakhulu kuyakhangelwa njengoba ngisitsho ukuthi kukhethwa ngama-province anti la masiko avele ashiyene ngezindawo. So babecumulula bonke khonaloko bengama-province ukuthi njengoba kuludaba oluvela ku-province ethile i-province ethile isebenzisa ama-cultures waphi.
Nxa bengakuhluza-ke khonokho sokusiya ngaphi induna?
Sokusiya kuminista.
Yes, singathi-ke
uminista osekwedlulisela-ke ku-president. I-structure sethu zivele suka ku-province siye ku-national, ku-minister siye ku-president.
Imuli-ke iyabe ime ngaphi khonapho?
Imuli eqakathekileyo phela nxa kulezinto ezinje kuvele akwenziwa lutho kungazange yona ibuze ukuthi yona ikubona njani lokho okuya kuqondane le ndunana le. Kuqakathekile.
Singathi
ukuthi imuli ibe yiyo layo elesandla esikhulu ba. Ngaze kuphonge uprovince ngibe i-national ekhuluma ngolutho olungazange luvele emulini iyabe sikhangela ukuthi imuli yona ithe.
Singathi imuli yakhuluma ekufisayo la kuthatha khonokho.
Imuli nxa ingaze ikhulume ekufisayo phela. Angithi lapha sokubucunga ubululula ku-province laku-national ukuthi khonokho kuphumele emuli kuyahambelana yini le mikhuba yakuyona leyo ndawo. Kumbe le mikhuba yona le muli yikho kuqakathekile kuyabe kukhangelwa-ke phezulu khonalo.
Induna uMtshana Khumalo ukukansili yezinduna e-National Chiefs Council sixoxe laye eselubhane. Ingcwethi kwezamasiko uMnumzana Mnqondobanzi Magonya uthi induna uFelix Dladlamangwe Ndiweni kayindawo.
Angikhangelelanga ukuthi kuza kuba le mpumela ehlukileyo Mfoka Dube. Induna uNhlanhla ngikhangelela ukuthi umthethwandaba uza kuquma ukuthi hayi abakuNdiweni kwahlalwa phansi kwenziwa okwemvelo kwakhulunywa kwavunyelwana. Ubudala engakahambi wavele washiya ekuqumile ukuthi ubuduna buya kuNhlanhla. Ngibona ngani kuzawuya khonapho ngaphandle nxa sokungenela i-politics njengalokhu esesikubona nje emaphephandabeni lokunye esikubonayo nje sesikuzwayo.
Ye, siyabona ukuthi i-National Chiefs Council kumele iphumele esinqumo sayo khonapho nxa sikhuluma ngodaba lolu. Bathi bazalandela isiko lakoNdiweni. Siyabona-ke umnakakhe kaNdiweni uDouglas uthi hhayi umele uthathathe isikhundla lesi uMnumzana Joram Tambo Ndiweni. Wena ukuthatha njani khonokho?
Kambe ubhuti uJoram ngathi le mngcwabeni kayise wayengekho engumuntu okhangelela ukuthi kuthiwe nguye okumele ukuthi athwale umthwalo wobuduna benhlambane. Okwesibili, nxa yena umdala uMdladla ngokwakhe wathiya vele ekuqumile ukuthi hhayi phakathi kwamathole la engilawo inkunzi engiyibonile phambili elingcono engiyibona ngani izagadanga kuhle nansi wamkhetha uNhlanhla. Singobani thina lamhlanje sesingathi thina kumele ukuthi uthathe uDouglas kumbe kuthathe uDoram?
Ungahamba ngendlela ongayikhangelelanga wena ngokwakho Magonya kuzathiwani pho?
Hayi, akusuthiswa izifiso zikamagonya lapha Mfokamthembu. Okukhona ukuthi kusuthiswa usiko lemvelaphi yethu njengomdabuko wesizwe sohlanga. Bengakwenza bengakuthwala benza abakwenzayo kodwa lapho ilizwe liyabuyela khona ubuduna buzabuyela kuNhlanhla. Ngoba ukhumbule phela ukuthi akuqali ukuthi umntwana olizibulo oweqiwa yibuduna umtshana ukhumalwe nje kasozibulo kodwa ubudulu labo kanti yena umdala yena ngwakhe wayelizibulo yini ubudula babungobakhe yini okokuqala usikhangelele sibe kwazi ukuthi esintwini mandulo soke kwaba khona ezinye izehlakalo and eziqondileyo ezidala ukuthi izibulo licine kungabi yilona eliba yindlalifa.
Umnumzana Ngqondobanzi Magonya yingcwethi kwezamasiko esintu. Sixoxe laye ese-South London kwelebhilitane. Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lo Felix Nhlahlama Ngwendiweni okubikwa ukuthi usephanyeke udaba lolu emthethwandaba. Soke isikhathi samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu babelobola
lamdake ngixoxa lenduna uChief Matema. Baba Matema sawamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba.
Ye esixoxa ngakho lenduna lapha ngamabizo emigwaqo ikakhulu-ke emadolobheni siyabona ukuthi sokuzaguqulwa ukuthi amabizo abe yilokhu lalokhu kodwa-ke esitshaya ngakho kulapho-ke insika yodaba lwethu ngelokuthi kambe amabizo achoni emphakathini. Nduna, liyakubona kwenzakala konke lokhu sokuguqulwa amabizo lapha lalapha nxa amabizo angaphonga ukuthiwa g emphakathini kutshoni emuntwini khonokho?
Ngikhangelele akusonto embi ukuthi into amabizo ikakhulu ngasikhangela ukuthi sivela ngaphi siyangaphi kodwa eyinye into eyabe ithandakala ukuthi yenzakale kakhulu nxa kuza intsho amabizo kuyabe kudinga ukuthi kudinga imbono kazulu ikakhulu lo ohlala khonapho ukuthi atsho yena ukuthi leyo sifisa ukuthi sikufake kube ngubani kuvele ebantwini. Izinto zethu eziningi kakhulu aziveli kithi thina abantu abaningi abaphansi la zijala ukubuya zezingamabhomba avela phezulu zizonikwa abantu phansi la abantu besekufika nzima-ke ukuthi bakwemukele kuhle okulitshelo okujala ukubuya kunjalo ngesikhiwa ngathi i-top down izinto ayijabulisi kakhulu abantu kodwa-ke izinto ungazisusa ebantwini abayibo abaningi abaphansi zisiya phezulu azijale ukuthi zihambe kuhle kakhulu ngoba ziyabe zile bhayini yama-communities ziyabe zile bhayini yestakeholder.
Nxa singakukhangela-ke ngakhonokho kutsho nduna siyezwa sibe lomkantsho wangkhona ukuthi unjani siyakubona ukuthi-ke kula mabizo la asebuyile emphakathini azefakwa nje emuntwini kutshoni
njengaba le nhlanhlazo namhlanje ngitshone labanye ababili abathathu lapha koBulawayo akuba bambanga kuhle ngoba bebelokhu bele mbono yabethile besitsho ukuthi ngabe baqalela bo badinga ukuthi babonisane laye lo owabekileyo lawo mabizo enika izitarade dale sifiso abantu ngoba bathi kukhanye ngani kulamanye amaqhawe akhona asele eceleni engazange athinte okudingakala ukuthi ngabe labo bathintiwe lawo maqhawe aba yingxenye yalokho okwenziweyo.
Siyabonaabanye
bayahlamisa bakhuluma ngabodabengo abanye bakhuluma langabo lesabe babamba nje into eziningiweni ukuthi banye bakhuluma ngabo lookout Masuku bathi enguye umuntu owalwa kakhulu elisotha likankomo bathi bona ngabe kufanele ukuthi weyamane lo Joshua Nkomo khona phana phakathi edorobheni ngoba sekukhanye ngani izipra yona yayingala ami kati-ke bekuqakathekile ukuthi unkomo njengoba unkomo waba wengumainstrit kube sekufakwa-ke isotha lakhe laye libe seduzane leyamane njengalokho okufana nalo mgabe betonkogazi.
Ye siyabona njalo kulamaqhawe akudala sibili esintwini nxa kukhangela sibili manenga okunye okumangalisayo kambe nga abukuzange kusetshenziswe khonokho kwenzela ukuthi abantu babekwaziphela isiko labo.
Kuqakathekile kakhulu ngoba anti abantu ubebekwenza umuntu yimbali yakhe umuntu wenziwa yimbali yakhe imvelaphi yakhe yiyesukibike ukuthi umuntu ungumhlobobani wakhele izinto zakhe ngaphi njalo yikho okumenza abe ligugu lalokho ayikho khona ngenxa yokubamba izinto eziyabe zihambane nembali yakhe nxa usuthiye imbali yomuntu kumbe usumnika okwakho akathokozi umuntu ngoba uyabe usumbulalele okunye okwakhe ikakhulu khona unanzelela kula muntu owake wathi ekhokhele wakhokhela inganyanye yakhe ibolile ngoba nxa imbali yakho ingabekwanga kuhle kumbe yabekwa egcekeni kuyafanana nje lo muntu othi ekhokhela inganyanye yakhe ibolile uyabe uparalyze.
Amabizo abantu le migwaqo kuqakatheke kanganani sebenzi?
Yinto yembali and okudingakala ukuthi abantu babethu bayifunde bayiyazisise bayigcine futhi ibekwe kuhle kuyabamba kuhle khonokhana abantwana njengesizwe ukuthi bakwazi ukuthi kulo mzilikazi njengoba nje ngibone ngani futhi amakhiwa ngani baphose basedlula mbijana ngokuhlonipha imbali yethu ngoba ungakhangela abantwana benkosi umzilikazi bonke bayalamalo kithi bonke ukulwabo siyayibona nansiyana imachobana lapho waphuma khona uKhumalo, siyayibona nansiyana imzilikazi lilokithi, siyayibona nansiyana inkulumane, siyayibona lezi ndina zangaphakathi omagwegwe laphana bakhona, siyagijigijima futhi nansiyana abantwana benkosi bakhona onguwo yenja labonjube bonke ngabantwana benkosi labana bangamalokishi. So abazange bazi nje babe bancane abantwana benkosi ngomumo wawukhona owamakhiwa ebezengikhangelela ukuthi kathesi thina njengabantu abakhona abamnyama bese kudingakala ukuthi thina selule mbijana sidlule siye lapho okudingakala khona ukuthi kukhanye sibili ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi.
Siyayizwa-ke induna yethu uChief Mathema ungadinwa lakusasa nduni valeliso hhayi-ke udaba lwethu luma lapha-ke namhlanje lapho engixoka khona le nduna uMathema. Siyaqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. So isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Yebo 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 mthwaka komuhle yikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo blessing phiri okuhlelo lwe global ugrant kulumnyaka phiri ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo unjani bud
angikhona sithini
mina ngishap awutshela uzulu abalali bethu ukuthi kahle kahle kuyini okulethayo lapha
Washington DC ngabuya ngeprogram le kuthiwa i-Global Ugrant uhlelo eluletha abasakhulayo ukuthi bekuye ngapha kwele Melika bezobona ukuthi vele bakwenza njani lokuthi singenzani elizweni lethu ukuthi sifanani.
Blessing ngiyazi ukuthi wena awukacedi izifundo sakho.
Yep.
Angithi uhlelo lolu lujonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangathi ngesiNgisi ama-undergrad.
Yep.
Usule sikhashana 3 months ulapha kwele Melika ubona ngani usufunde izinto ezinjani?
Indlela esikhangela izinto kuthiyeni ngendlela eziningi into esifuna ukuziyenza nxa singaqedi isifundo lezinto abazibona beziyenza nxa beqedi isifundo zabo vele kuthiyeni. Sijwayele ukuthi singaqeda sifunkedinga umsebenzi sisebenzile usibani ayisikho abakubonayo bafuna usiqalisela into zabo wonke umuntu kaziboni esebenzela omunye umuntu
njengoba ushilo wathi lapha kwele Melika abantu bathi hayi cha ngeke ngiyosebenzela omunye umuntu ngimenzele imali ngcono ngiyithathe leyo bali ngiyifake epokethi ukhangela ukuthi ungaqeda imfundo la uzaqhubekela phambili uzisebenza
lokhu mbonazi athi kunika amandla ukuyantshengisa ukuthi ngisendleleni eyiyo kodwa kumele ngiqhubekele phambili ngisebenze ngamandla ukuze ngibone ukuthi isifiso sami
ziyafezeka.
Yeah.
Right, asixoxeni kancane ngeprogram le ukushilo wathi ngempela ijonge ukuthuthukisa abantu abasakhulayo abangakaqedi imfundo zabo ama-undergraduates phandle kwalokho ijonge ukwenza izinto ezinjani
ifuna ukuthi abontanga bebone ukuthi kuyini okuse-America okungekoyo emazweni abo ijonge ukuthi sibe lama-relationships a-sustainable between i-America lamazweni abo.
Ukhangela ukuthi uzathatha izinto ezinjani ezile njongo yokuthuthukisa abontanga?
Into enkulu engiyifundile ngapha yi-inclusion. Umuntu ujajwa ngokuthi uyenelisa ukwenzani, not ukuthi you are a woman or a man. Ngibona zathi this is something that we really need in our country, ukuthi sibe le inclusion and tolerance.
Blessing sigciba uhlelo ngicela ukuthi utshele uZulu ukuthi abafisa ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo kumele baye phi.
Information ngohlelo lelu is there on the internet. The name is Global Ugrant. Ungakhanyela kuFacebook, kuTwitter, on Google, Global Ugrant. Kathesi some applications are already open from November 12 up to the end of the year.
Abafisa ukuxoxisa ngawe kumele bakuthinte kanjani?
Okay, so kuFacebook or Twitter kamela ngu Blessing Phiri, WhatsApp 0775256880. Nxa usasesikolo, this is a chance for you to come and learn uzofunda elokuzeni
kwele Melika. Izani nontanga lemzwile uBlessing uthi nxa ungakagqiba imfundo zabo ama-undergrad ngenani kuhlelo libuyelani kwele Melika. Blessing, ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga.
kwanelo kwalamhla mthwaka zomuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa nami khona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmyke3 yoni username yami lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba eziphathelane nabatsha elizweni uhlelo luqala ngo 8 PM bese lugqiba ngo 9 kwanelo kwalamhla olevalisayo ngiyenjabulo igama lami nguMike Hobe mthwaka komuhle zimpopo muhle bye bye
siyabonga kakhulu ke Mike Hobe owamanje sokwesikhathi sokholo lwesiKristu.
Kudibana kuhlelo vuselela umoya lilami untungami linkomo. Lamhlanje sihamba lomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga umsakazi Nkomo labalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sikhumbuzane ngelizwe esilithola encwadini kaMathewu isahluko sesihlanu indima yesine elamazwi athi wona babusisiwe abakhalayo ngoba bayakududuzwa. Lapha-ke nxa sikhangele empilweni yomuntu nxa kukhala kuphuma izinyembezi, kanti lakwesinye isikhathi inyembezi ziyaba khona ezenjabulo ezentokozo. Kodwa lapha uJesu nxa ekhuluma kuzixuku lezi ezazimlalele ukhuluma ngezinyembezi zosizi, ngezinyembezi zokudabuka, ngezinyembezi ezingelantokozo, ngezinyembezi ezibangela abantu umunyu empilweni zabo. Ngakho uJesu uthi laba bantu abakhala bawududuzwa. Umbuzo ubususithi bakhala nje abantu bakhaliswa yini? Yini ebenza ukuthi bazi bakhale? Akula muntu owaphungukhala nje kungelalutho, engabe inyembezi zokuthokoza kumbe ngezobuhlungu. Kodwa lezi ezithiwo nguJesu nezobuhlungu, kuningi okhalisa abantu, ikakhulu kulezi nsuku elizweni lakithi. Ingabe usebhasini, uhamba ngenyawo, usesikotshweni, usezitolo, usesidayweni, ungapho, usemthoveni, usemsebenzini, sengitsho lasezinkonzweni imbala, abantu bayakhala. Abanye bakhala inyembezi ezingabonakali ngamehlo ngobana aziwela ngaphakathi, kodwa inkulumo zabo zitshengisela ukubana abantu bayakhala, bakhathazekile, baphakathi kobunzima. Kuningi okhalisa abantu, singazake sikubalise siwuqede. Okunye kuyazenza, okunye kuyenziwa ukukhala kwabantu, kodwa ubuhlungu inyembezi lalokhu kukhala isukuza ukusa kwamalanga. Lithi iBhayibheli-ke laba abakhalayo bazawududuzwa. Bangaphongukhala nje kuphela, kabadinge indlela yokubana lokho kubakhalisayo uNkulunkulu abanika amandla kususwe phambi kwabo, abanika amandla okuthi lanxa kubehlula bona kodwa uNkulunkulu ebelekelela uzakubaduduza, abasuse ekukhaleni lokho. Nkulunkulu lakho kubana ingabe yini okukhalisayo? Ngabe kuswelakala kwezulu, kuswelakala kwemisebenzi, kungabi le mali, ukuphathwa kubi, ukubuswa kubi, ukuhlukunyezela ababathi balamandla? uNkulunkulu uthi uzakududuzwa wena. Xa sewududuzwa wena, inyembezi seziyaguquka, ezalwana akade kholisa ukubona usebunzimeni ukhala ukusa kwamalanga, nguye osezakhala ezibuhlungu ngobana engasathokozi ngokududuzeka kwakho.
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo kwezokholo. Singakagqibi uhlelo lamhlanje sikhangele-ke ezemidlalo. Ku-Super League-ke lapho Premier iqembu leCapes United linqobele Dynamos 1-0, kutele Highlanders inqobe eleManica Diamonds 1-0. Yes, siqhube lapha-ke uhlelo lethu lamhlanje. Kulabanye abantu abathi umongameli Emmerson Mnangagwa ulwa lomsekeli wakhe uretired general Constantino Chiwenga, kodwa-ke ibandla leZANU-PF lithi lokhu ngamanga. Hayi-ke zulukandaba sima lapha-ke uhlelo lethu namhlanje olivalisayo ngo-Kips 2
Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.